Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, asebebanjwe belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926 ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beLuveve koBulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebadlalisa apho. Ngowoza Friday kuliviki sileqembo elicula umdomo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128. Kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381, labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngosenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa uMongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions e lockdown. Bekumele kungathi into eyenziwa kudala. Inamba yakhona phana ziqalisa ukukhuphuka, abantu beqala ukungena emaborder bebuya lama numbers amakhulu. Kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhla ka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku demonstration kanti ukumele kunxinxa kade kuvele ku serious nga into yenze ukudala ngaba ama churches angavulwe ngayo izikolo kakuhanjwanga ngama restaurant wonke la sevuliwe landlani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenzwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla ka 31 July
siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye
inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South iproblem isemagedini eBite Bridge amaboda ayavuza abantu bayazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike beuchithe khona phana eBite Bridge ungafika eBite Bridge uyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi ba relaxile ngesilungu kuphele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially kwiindaweni ezichosen ezemaphandleni la kuma growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengantwa vele kakulala lutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze abantu kabathathe seriously indaba ye coronavirus ke siyenze nale social distancing sifaka ama mask noma singapi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lomkhuhlane
ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele
ngokuya ngokuya melithi ngaso ukutheste abantu abaningi sibincane abangafika imillion kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqino kunganani ingozi kunganani abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lomkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela ngendlela esiyenza ngayo ngani hayi asibone ukuthi kulomkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende kadlala indima yakhe ngendlela efanele yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19
lowo ngumnumzana bekezela madomafuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanda eMathebeleland South iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni kodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela abanye begula bengekhaya Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo iCouncil isike yafika yakhulumisana labo
Amanzi kulezi insuku silawo sisi wasithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokusosela kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kawakathembi ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisi kumbe lo munye bengazange sambamba umzela sekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors lo-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi uzokhulumisana lezakhamuzi
esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gawunza Magawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo
hayi mbonge kakhulu inkosi ibusisela kusasa kade side So vele lathe besithwele nzima sesweli ukuthi senze. So then ayinqase kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kubuya phenduka ibuya abantu beyikampenele bayivotele iwine.
Unkosikazi Joyce Hiwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe owaphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu osexathuka umzimba.
Khangela umzukulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo. Phula amadokotela ngingahamba kabakuchasisa ukhona omunye ovele olelele ogogo olo 89 years. Laye usukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama e-green. Bathi bafuna amanzi afresh. Yibo aba-affecta kakhulu.
Umgcinisihlalo wezapho emathebheleleni South, umnumzana Matthew Sibanda, uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu, le cooking oil, le chukela, le sawudo, le sepa yokugeza, le sepa yokuwatsha, lamahlamvu etiye. Sidoneta sibandla lezaphu singakhethi ukuthi lo muntu ngowe-MTC, ngowezalo, ngowayiphi party. Sinike bonke abantu ezilongo kungumzimbabweni we-community eluveve ehlanganelo hlupho.
Inengi labantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo ekilinika yeluveve. Umphathi wezempilakahle kumunisipala wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi koBulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akoBulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhlaka May 17 kusiyafika mhlaka July 3 abayi 1800 kuthi asebesitshile balitshumi lantathu abanye babhubhele endlini. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili ziyekethiswe siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance ababalisa umeli weHarare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili zikethiswe siyaliwe ngumthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Kweta labo umnumzana uBeshaba ulandisa ngalokhu.
Ndichida kuti ma bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo.
Besisedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolu lamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba, kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule.
Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jiyo elawula ukuba intethe lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasifica mina nombili 18 ababuye ukuzebuzisiswa kuma interview enziwe namhlanje uwabengenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oZMC besuka kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elephalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatha lezindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwekhomishini le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwicamfundo Ruby Magotsongwe, yena ochasise umsebenzi wekhomishini le.
Munye wemisebenzi wekhomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli zindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile, ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-internet. Lokhu sekuncede ukuba banike abantu abaningi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abaningi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma-interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi we-ZBC uMphile Marubi, igqwetha umnumzana Ntanaka Mganyi, osebenzela inhlanganiso ezizimele umnumzana Philip Basirayi labanye. Idale lepalamende liza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 o'clock ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. lawe shortwave 12080 lawo 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Tumelani text message ku nombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba we-Supreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale le-House of Representatives lo mtshutshisi we-New York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo we-texas zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa ngu-Trump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-text. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-text. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kasekho. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Sezithwala abantu indizamtshina kule Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbitho lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Oye ngusibalukhulu wesabelo sethi uya kwele Mexico uSiza Dute usebotshiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwale Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlumtree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zezibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha. Kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Okuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indlovu lezi seziluhlupho olukhulu kakhulu. The 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangapa. So abantu belala bebasindilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no lizwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale ekaMrs. Nangapa. Indlovulezi so angaziphi ukuthi njengoba kuyukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba yimpilo ngoba nxa sesifele yikho konke, sifele izinkomo, sifele izingadi, sifele ngamasimu, so angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayisa. Yikho besesibize uMP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyileyana indlela kuyabe kuyikho yimi. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Focates kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika lamashu ukuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu. Indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala kholoko. Abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono, ungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni, babuye bona lamadramu kulungiswe njengoba kulinde usiziba zibe leziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza?
Ebantwini hayi kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi. Batshayisana nazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo babaleka lokuthi bayasinda njani bathi basinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane kade nxa betshaya ugodi ukuthi kazibaleke zona zazigijima zisiza kubo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazilabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalani ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zenkomo kumbe uzakuthi nasesiya emavotini athole ukuthi uzavotela izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzi sakomakhulela ePlumtree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlumtree. Umeli walindawo edalele ePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale efilavosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Umdumo kamaskandi uqumbaqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Z sehlele khona le kokudlwa yomnyama safula iqembu lamavuthela nonani melwe ngu Freedom Fire Sibanda
sifuna gali amen
ngizalelwe eFilaphosi esigabeni saseGangabezi ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's Primary School kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela
Vuthela vuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi ungani pho babizwa ngaleli gama
limele indlela esishaya ngakhona sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu kona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela nishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela amavuthela asenama album amabili i-album yokuqala iyenzwe ngo 2010 enesihloko esithi sibuyile bese kuthi le esibili yenziwe ngo 2017 inesihloko esithi ayaphela amasiko akithi
Ikambuleli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa njengabangane kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi kunjenge sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala kodwa balomlayezo kuZulu wonke olalele ngalesi sikhathi
Ibatshela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya basinikeze amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi bese ngicela kakhulu nabatshuli abafethi nodade wethu ukuthi sengathi bangatshula mpela ngendlela enhle ngendlela eyisimanga bangabi ngama-copycats bangalandeli amanye ama-artisti avela kwamanye amazwe
Ngempela abaludinga usekelo lwenu balaleli. Ngani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo bathili kamahwaya.
Siyatholakala enkundleni zokuxhumana, siyatholakala kuFacebook amavuthela, bese kuthi ke kuTwitter siyatholakala @amavuthela1. Inamba yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo number uthula ku 0731760288 ngobaba uhlongwane ongwe osixhumanisayo nabantu uma kukhulunywa ngiyabonga kakhulu
kunale kugodlwayo kumahlaba ithwale lapho esithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu lona belimelwe ngu Freedom Sibanda kuhlelo Walls of Friday siyavuthela siphuma kanje igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda libe lempela sonto emnandi
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli olifanelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7:00.